Lanxa kungani kuhle kwezulu okubangelwa ukuguquka kwomkhathi climate change, udubo lokusilela kwamanzi emhlubulweni eminingi emaNdebeleni lubi kwasoluqheliswa layikonakala kwamadamu amaningi angalungiswayo ngemva kokudilika kanye lokwanelwa kwalawo asebenzayo ngoba enathisa abantu kanye lesifuyo. Umnumzana Zwelithini Gabula owesitezi uthi sebe loluhlupho olukhulu ngamanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekude lokuthi omama batshone bemi ngezinyawo.
Sokulethe uhlupho kakhulu kuzifuyo lasebantwini nje jikelele. Uzafica ukuthi ilanga likamama suku zonke ukusuka ekuseni kusiya ezikhathini zemini umama uchitha lezo sikhathi edinga amanzi. Ufuqwa ngamabhara, kudonswa ngezinqola, abanye bathwala ngamabhayisikili.
UNkosikazi Juliet Nkiwane wayisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama e-Women Development Association of Zimbabwe WOTAS uthi uzulu wonke nje kwana North ubhekane lo dubo lwamanzi.
Lapha-ke esitezi ahlupha kakhulu lakho. Abantu bahamba about 8 kilometers a day besiyadinga amanzi. Esitezi kule distance lapho ohamba khona 7 km usiyafika eThuli.
Uqhubeke ethi udubo lolu soludala ukuthi abalezinqola bawathengise ngemali ephezulu.
Inqola sezihamba up to 80 rand per drum uthi uwathole nxa ungela amanzi awula North.
UNkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi esiliko eGwana North uduma ngaba uhamba emude kakhulu ukuyadinga amanzi.
5 kilometers ukuya, 5 kilometers ukuphenduka, and khona ngale emfuleni sokutshona, kutshonile kakhulu. Thina esigabeni sekithi esiliko vele amanzi awakho, ngitsho esikolo eklinika kulamanzi nje kuluhlupho lwaziwayo. Baye bazapha abe-World Vision ukuthi basigebhele imigodi, kodwa kwehlula bathi vele indawo yakithi ayinamanzi.
Ekhuluma kwinsukwane ezedlulileyo emhlanganweni ebandla leZANU-PF wokukhankasela usekelo kukhetho ebolelima, umphathintambo obona ngezenzakala esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Bedni Koncube ubikele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ukusilela kwamanzi ngolunye lwenhlupho ezibhekane lwezulu kulesi sabelo.
Wena kuningi ngitsho izikalo zengingazifakayo, kodwa-ke ngenxa yezamadamu lama-universities afisa kwanela abe resuscitated.
Iningi lamadamu akulo mhlubulo ezansi emaNdebeleni adilika ngesikhathi sezulu lesiphepho se-cyclone Elene. Lawa ngagoqele legungwe elilokhu lingakalungiswa lalamhlanje kungenani lokuthi sekuleminyaka leminyaka labhidlika. Kuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leTulumanange sekuphindwe kwamiswa njalo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseuyilonke kwana North, ngu-Albert Ncube.